Umahluleli abathathu abedani lePretoria High Court abalalele impikiswano yalolu daba emthethwendaba sebe lomlando omkhulu okwethula isinqumo sabo. Ngomnyaka ka-2021, umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwelithini wethula umbiko othi amaphemithi okuxolo aphiwa izalanzi eZimbabwe eziphose zifike ezinkulungwane ezingama-278,000 aza kusulwa. Ekhuluma emthethwandaba ekuthethweni kwale cala elithethe insuku ezine, umeli wenhlanganiso yeZimbabwe Immigration Federation uMnumzana Thembeka Nqwayitobi ucele umthethwandaba ukuthi wesule lesi sinqumo njengoba senziwa kunganakwanga ukuthi sizahlukumeza kanjani impilo yezalwane zeZimbabwe lezi. Uthe njalo esinye sezizathu ukuthi umphathintambo uMzwelithini wethula lesi nqumo ungakhathalekile ukuthi ubunzima kwezomnotho nokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe kulokhu kuqhubeka okuyizo izizathu ezimbili ezinkulu ezabangela ukuthi uhulumende aphe laba bantu amapemithi.
What it means at the minimum is that if South Africa wishes to terminate that issue.
Bekungafanelanga umphathintambo uMzwelithini aqede amenezele ukusulwa kwamapemithi la engazange aqiniseke ukuthi izizathu ezenza abe khona kazisekho.
The improvement in the economic and political situation in Zimbabwe.
Umpendulo yakhe umele ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Sean Rosenberg uthe umphathintambo uMzwelithini wenze lesi sinqumo esebenzisa amandla omthetho ohambelana nesikhundla sakhe. Ubuye njalo wathi lesi sinqumo sathathwa ngokuzwelana labeZimbabwe abalamaphemithi la njengoba baphiwa isikhathi sokuthi bafake izicelo zamanye amaphemithi.
Is a power was exercised in terms of section 31(2)(b).
Umphathintambo uMzwelithini wasebenzisa amandla wapha abalamaphemithi la umnyaka ogcweleyo ukuthi bangene kwamanye.
For 12 months beyond 31 December.
Isizalo seZimbabwe uMnumzana Gretman Khwebo uthi kuyadanisa kakhulu nxa yena lezi nkulungwane zezalwane zeZimbabwe labantu ababo kungathiwa babuyele eZimbabwe ngemva kokuhlala kwele South Africa okweminyaka edlula elishumi.
Abantu asiyani ethembeni ukuthi mhlawumbe kuzazwanana ngoba akuliwa into yonke iyalungiswa ngomlomo. Ma iwonakele iwonakele ibuye ilungiswa ngomlomo ukuqhutshelwa kuye phambili ngempilo, ngoba okusala ekugcineni singabantu bonke singama-Afrika siyasebenzisana njalo siyadingana zonke izikhathi. So angiboni ukuthi uhulumende we-South Africa angasilahlela izandla.
Emalangeni amane kusathethwa lecala, inhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation ibicela umthethwandaba ukuthi wesule isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya lesi. Kanti-ke Zimbabwe Immigration Federation ibilwela ukuthi kwengezwe isikhathi sokusebenza kwamaphemithi la ukuze abeZimbabwe laba bangabotshwa ngesikhathi kusalindwe isinqumo somthethwandaba kumbe kusalindwe ukuthethwa kodaba lwabafuna ukuphikisa lesi sinqumo. Melesuto 7 ePretoria kwele South Africa ingothuso Khumalo.